Izakamizi ezihlala elopane etsholotsho kwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kwezinki. Zithi kuyabahlupha kakhulu ukutela eZimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond ama-RTGS lama-bearers checks okwagcina kungasathengi lutho. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala eJotsholo.
Athiyeni zigileyo akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokhyana okungamabhondi okungagcina ungasasebenzi lokhana. Yona imali bani nalebhalwe iphongubhalwa zigi nje. Akusoze kufana lamabhondi inothi la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu siyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho inqumbu uthengi okuyithukela. Hayi mina vele ngizwa kungangicaceli lo. Vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyizigi lokhu. Hayi irandi lelokhu zende dola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwazisebenzela kunjalo. Ngoba awuzigi lo. Siwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali. Hayi 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 hayi. Hayi mina vele angakuboni ukuthi kathi kwenzakalani vele. Ukuthi imali bani vele angakakuboni lokhu lami ngisakukhangela nje ngomkhanyi omumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe. NeZimbabwe kasikhitshelwa mali, hayi sikhitshele imiquba. Into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesimanga esikhulu ngento eyenzakala la.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elopane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo ukulandela ukwethulwa kwemali entsha.
Singabantu eZimbabwe yayemukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deselireta le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acithe inamba zenezo ezilabo 1,000 kube sekungani kulotshintsho. Kukathi kodwa-ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fuel. Ifuel yinto yenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngabama-filling stations kuzaba mgqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurator physically mhla ka 30 okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurator lapha online ngamafoni electronically. So siyesaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukusecurator vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Ingafika sibili bazachaselwa kuningi okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu and i-RTZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala zifike ebantwini zibatshele ukuthi imali isebenza njani. Njalo laba amabhanki ababhenki bakhona labaza kusho ukuthi imali isebenza. Hayi abantu bazayizwa ngendlela uhulumende awufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selithapha imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu bafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu Gibbs Dube.